endaveni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. Izizalwane zeZimbabwe zithwalise nzima abakhangele ezomngcele kwele South Africa njengoba bebanengi abephula imithetho yokuhlala kulelo lizwe. Abantu abedlula inkulungwane sebebhalisele ukuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration kulandela ukugqitshwa kokubhalisa uZulu ezikolo lezinye indawo ezihlukeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ifundisa abantu indlela zokuphatheka kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBotswana zithi umthetho omutsha owe-temporary import permit kawenzi ukuthi abantu bedlule ngesiphangiphangi engcweleni wamazwe la. Sizahlolisisa okwenzakala emdlalweni wekhilikithi lapho osokumiswe khona umsebenzi umnumzana Rajani Neya wazama ukufumbathisa umdlali weqembu leZimbabwe. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sihlolisisa udaba lwegugurawundi ngesikhathi umnumzana Dumiso Dabemba esithi uyawumana umnumzana Robert Mkabe othi ibandla lezaphu yilo elenza kube lombhuqazwe wegugurawundi. Kulaso kulamhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ule-Diaspora Forum sixoxa ngalabo ababuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe ukuyasebenza. Tumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp unombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 close shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.